umhlangano namhla ubungalankulumo enkulu phandle kokuthi khona besikhangela i-report yama-drafters. Sibone ukuthi lokhu abakufake phakathi kwe-constitution kufanele ukuthi kungene lapho okungena khona. Sasesibatshele ukuthi bahle begoqe nje kube i-draft epheleleyo. Ngakho-ke kuza kwenzakala ukuthi kusasa uMinister uMatinenga uzakhipha i-statement emaphepheni ebatshele ukuthi umsebenzi esawuqalisa phose ku-3 and a half years ago usuphelile.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi asoze sizwe kusasa sokuthiwa hayi lokhuyana akulungiswanga, ibandla leli selisithi lokhuyana kutshintshwe?
Akuselanto etshintshwayo ngoba konke kwezi paragraph page by page, paragraph by paragraph sesivumelene. Akusela lutho luzatshintsha futhi. Usokusele ukuthi sithathe ugwalo lolu olungumete kwavela ebantwini sihambe lalo ephalamenti siyelwethula kumalungu ephalamenti sibatyele lawo bese bekhuluma. Ngithembe enkulumeni esizakuba la akula kutshintsha okuza kwenzakala. Ukuthi nje besithengisa imibono yabo nokuthi bambone kuseselenye inkulumo ezakuba khona futhi.
Ukhetho lwe-referendum lona luzaba nini?
Lokho ukuthi luyakuba nini kusezandleni zami. Abakhokheli abaphambili ama-principal yiba sebezahlela ke ngokuba thina singaqeda ukwethula ugwalo lolu ephalamenti okwethu njenge-COPAC sesibuyela ngemva umsebenzi uthathwa yi-ZEC, iZimbabwe Electoral Commission. Yiyo sizathatha umsebenzi sine sizakwenza yaba singena phakathi kobantu sichasise ukuthi kanti ugwalo lolu lumumetheni yinto esizayenza.
Khonapho ekungeneni ebantwini lingasichasela ngamafitshane ukuthi imfundiso le iyabe iyini ngobani abazabe beyiqhuba?
Ngithemba sizaphathisana labe-ZEC, iZimbabwe Electoral Commission, lathi ngapha u-COPAC ama-MPs apho umlando wokuthi abhale isisekelo sombuso. Sizaphuma singene ezindabeni zabantu sichasise chapter by chapter ukuthi kuyini okumunye into yilolu gwalo. Sibachasisela ngokugcweleyo silandise ukuze nxa sebesekhetheni lokuthi siyalufuna kumbe kasilufuni bekhethe into abayizwileyo njalo abayizwisisayo.